So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Elingali vuka njani? Fakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ekuseni mhla ka 21 kuNcwabakazi 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igqwetha likaMnumzana Phelekezela Mphoko lithi selikhulumisane lomgcini sihlalo weZakh ukuthi umphoko ongaziwayo ukuthi ungaphi amiswe emthethwandaba lamuhla kumbe kusasa.
Angiboni ukubana ubaba umphoko kuzamele angene kumasel. Uyasuka aye court, aphume e court aye ngekhaya, sesilindele ukubana siyeke eHarare.
Ingcweti kwezombusazwe zithi ukuvinjwa kutshengisela ukwenziwe ngamapholisa kubandla le-MDC kule ngozi yokubangela umvukela.
Kodwa kuyiqiniso yikuthi labona amasosi akala amapholisa ahlukuluza abantu nabalambe njengathi bathe ngayo isinto ezifananayo bayadibeka njengathi abantu ababayadibeka abazalwa bayadibeka. So-ke yinkinga esihlayo sibaba sibotshana simsila yila abantu ababusayo uhulumende obusayo wezanzia.
Uhulumende usesole umbiko owethulwe izinhlanganiso ezimele amazwe omhlaba ezithi zikhathazwe yikunganaki ilungelo likaZulu okwenziwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko ongaziwayo ukuthi ungaphi ngemva kokubalekela iziphathamandla zekhomishini ecubungula inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumbe iZakh, ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla kumbe kusasa phezu kwecala lenkohlakalo aletheswayo kulandela ukuvumelana kwegqwetha lakhe lomgcini sihlalo weZakh unkosikazi Louis Matanda Moyo. Umphoko etheswa icala lokukhulula esitokisini isiphathamandla sogatsha lwezemigwaqo izinara esasibotshiwe ngesikhathi esangumsekeli kaMgabe. Umphoko ubesabela ukuzinikela emapholiseni lakuZakh esithi uhulumende uzama ukumbulala ngokumhlaba ijekiseni elethefu engavele avalelwe esitokisini abesezandleni zamapholisa. Kodwa yena umphoko uthi kalacala ngoba wakwenza lokhu ethunywe ngumnumzana Robert Mugabe. Igqwetha likamphoko umnumzana Zibusiso Ncube utshele iStudio 7 ukuthi ukhulumisane loMatanda Moyo izolo bavumelana ukuthi umphoko uzamiswa enkantolo yakobulawayo kuqala. Icala lakhe lingakayi eHarare lapho elizathoniselwa khona.
Qinisekile sengiyikhulumisane lomgcini sihlalo weZakh umama uJustice Matanda Moyo ube lokwethuka lokumangala ukuthi indaba kuthiwa ubaba umphoko uyabaleka kumbe ubalekela umthethwandaba ngoba akazange atho into enjalo yena. Ungiphesiqiniseko sokubana akusuye ungabe ekhulume indaba enjalo ngoba nalokhu kakwazi. Sivumene ukubana into eqakathekileyo ubana ubaba umphoko afike emthethwandaba kuze kubone ukuthi indaba le isayidlulisela phambili njani. Ngoba khumbula ubana indaba le kumele iyenziwa eHarare. Ngakho sesivumele ubana uzafika ubaba umphoko ecourt kumbe kusasa kumbe phambi kwakusasa si-finalize ukubana uhamba nini eHarare ukuze sivumelana le nkundla yeHarare ilanga lokutholisa indaba. Angiboni ukubana ubaba umphoko kuzamele angene kuma-self. Uyasuka aye court, aphume ecourt aye ngekhaya, sesilindele ukubana siyeke eHarare lapho esizafika siphiwa khona umthethwandaba oyinkundla ezathonisisa indaba.
Hello ke umnumzana Zibusiso Ncube, igqwetha likaMnumzana Phelekezela Mphoko owayengumsekeli kamongameli welizwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi uhlangane nabantu abesabela ukuphila kwabo ngaphansi kombuso onje onzima kangaka ongahlonipha amalungelo abantu lomthetho. Kuba khona ingozi kakhulu emuntwini onjengomphoko ovele kade engazwani lalabo abangenileyo. Ngakho ke akumangalisi ukuthi acabangele ukuthi kungaba le ngozi empilweni yakhe. Ngakho ke umthetho umele ukubambe ngendlela ehlakaniphileyo, akwazi ukuthi avele enkantolo ngesikhathi esifaneleyo, athonisiswe ngendlela efaneleyo emacaleni, kodwa avikeleke njalo ekuphileni. Kungabi ukuthi ulandelelwa ngoba phela watholakala wayebusa elalaba abakhishwayo ngesikhathi kungena lo mbuso, kodwa kube ukuthi ulamacala. Kodwa kungeyena futhi kuphela, kodwa kuyibo bonke, kungalandelelwa abantu abalutshwane ababili abathathu abazondakalayo kuliwa labo ngokwepolitiki, kodwa kuliwe lenkohlakalo, kuliwe lobubi, hayi labantu.
Ungathi ukuthungathwa kukamphoko lokuboshwa kwabanye asebeboshiwe ababe kuhulumende kuveza ukuzimisela kukahulumende ekulwisaneni lenkohlakalo.
Okwakhathesi asingeke sithi thina uhulumende uveza ukuzinikela, awo izigebengu ziningi kakhulu, kakenzi lutho, kakaqalisi. Njalo kuyingozi ukuyaqalela ebantwini abakhulu njengomphoko ovele kusazakala ukuthi laba bakhona ababusayo abazwani layo ngokwepolitiki. Sekungathi phela nanku bamlandelela bebanga ipolitiki yabo kuZANU PF, leyo yagcina isenza ukuthi kukhitshwe uhulumende owayephethwe ngubaba uMgabe kungene ophethwe ngubaba uMnangagwa. Ngakho ke kumele balandelele inkohlakalo enengi elizweni labantu abanengi, ikakhulu laba bakhona namhlanje embusweni. Ngabe phela abantu akade beseba kabekho embusweni, ngabe ilizwe livukile ngemva kokungena kwalaba sebengenile. Kodwa kuyaveza ukuthi izigebengu amasela lokho ekhona, abenzi benkohlakalo lokho ebekhona phakathi kombuso wona lokhona. Ngakho ke kasikhangelelanga ukuthi kubotshwe ababili abathathu kuthiwe uhulumende ukulwa lobugebengu. Kumele kungene 100, 200, 300, 500, 1000 kusiya le, ngokuba ilizwe libulawa ngabantu abaningi okumangalisayo. Ngakho ke kakuvezi lokho esesikubonile ukuthi balwa lobugebengu. Ukuveza nje ukuthi hayi kungenzeka bayazama, kodwa basaveza ukuzama besilwa lalaba abaphikisayo abezanu PF. Kungabi factional fight against corruption, kodwa kube total fight against corruption. Yikho esikufuna njengabantu bezimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we Studio 7 ekwaBulawayo. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa elungiselela ukuya kwele Russia laseChina ngemva kokuvinjwa kwamalunga ebandla lakhe ukuthi atshengisele eHarare kobulawayo eGweru leMaswingo obekumele kutshengiselwe lamhlanje. Kodwa sikhuluma nje kubikwa kugcwele amapholisa emgwaqweni lamasosha, njalo umthethwandaba walile ukuthi abantu batshengisele. Iphephandaba lakwele Russia elithiwa Sputnik lithi uChamisa ukhangelelwe ukuyakhulumisana leziphathamandla zalelo lizwe emizamweni yokulungisisa udaba lweZimbabwe. Abazi ngokwenzakala kubandla leMDC bathi kutshengisela bekuyindlela yakuqala yohlelo lwebandla leMDC emzamweni yokulungisisa lokukhulumisana kwenkokheli yozombusazwe. Ukuya emazweni angentshonalanga linyathelo lesibili leMDC, kutsho abazi ngokwenzakala kuleli bandla. Ukutshengisela kukhanya kwehlule ngoba uhulumende ethele amapholisa lamasosha emgwaqweni yamadolobho abalisa iHarare leBulawayo leGweru laseMaswingo lamhlanje. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi ngabe uhulumende uyavumela abantu ukuthi bafole batshengisele izikhalazo zabo ngoba bengagcina bemvukela. Ukucubungula loludaba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Ungakhangela ngazingena kuconstitution yelizwe usection 59 iyanika abantu amalungelo ukuthi batshengisele. So ke leli bande beliqoqe ukuthi abantu batshengisele belisenza okusemthethweni abekungelantwembi. Njalo ungananzela mina ngiyakukhola ukuthi ngasikhuma leli bandla ngawudinga ama-members abo. aso abantu abaningi, abantu abaningi labantu esingathi na ama sympathizers ama supporters ababe affected ngenxa yoshupho lwezini. Le nto yenza le Harare futhi ihle yenza abanye abantu kobulawa odlule bahle badlaye kathana ngoba benanzela ukuthi impilo zabo sengozini. So ke sokufanele kube lezi indlela ingxenye yendaba yokuthengisela kuba nzima umuntu eZimbabwe siyenze. But ingxenye abaye bacabanga bathi bona indlela elula eZimbabwe ukuthi ingxenye abantu bathengisela ungathozi kwabo ukuthi bazidlayele ezindlini. Ngoba nxa udleza endlini yakho akula muntu ozakulanda athi ufunani kuwe. Kodwa isikhathi kuye esitaladeni ukhanya ngathi eZimbabwe kuba nzima ngoba amapholisa alochuku sile amasosha alochuku sibuswa njengabantu abangahloni bamalungelo abantu. Ilihlupho esihlala lalo. Kodwa kuyiqiniso ukuthi labona amasosha analaba amapholisa ahlukuluza abantu. Nabalamba njengathi bathenga izitolo ezifananayo badubeka njengathi abantu abadubeka abazalwa badubeka. So ke yini inkinga esihlala eZimbabwe sibotshana simsila yila abantu ababusayo uhulumende obusayo weZANU-PF.
Sixoxe lenye njalo inhlanganiso yezakhamizi khona ngapho kobulawayo eBhura. Bona bathi akuncedi lutho njalo babona kubhidlika impahla ngozibandlela kusenziwa uhlelo olufanayo. Liyavumelana layo yini linhlanganiso?
Ngiza kuvela ukucace vele nxa sizinhlanganiso kufanele sihloniphe umthetho. Eqinisweni nxa kuyikuthi umbuso welizwe iconstitution yeZimbabwe iyanika umuntu ilungelo layo lokuthi yena atshengisele nxa kuvala atshengisele kulento ayisolayo. Thina nezakhamizi ngaqala sithi ubani engatshengiseli or esesifikisayo lo mthetho and sesithathela abantu amalungelo abo. Thina soke sibavalele. Njalo ngathanda ngithi ukuthi wawubhidla wempahla lanti vele asiyo into enhle. Kufanele ukuthi nxa abantu betshengisela nokuthula lathi asitsho ukuthi abantu bekuyimpahla zibhidlizwe. Kuyindlela yokukhulumisana nababusayo ukuthi laba sithokozi sithwele nzima siyalamba impilo enzima. Ngoba okulokhu ukuthi akule dalo ukuthi ayikhulumisana kuhle kube njalo. Kodwa eZimbabwe siyakhumbula from 1980 siba lama dialogue. Into zibi ngcono, into ziba worse. So kuyatshengisa ngenxa yalo okukhulumisana lakho. Yebo kambe kuhle. Kodwa iqinisweni wakathi sasika kubona ukuthi kanti kusincedisa ngani njengelizwe.
Libona ikusasa injani? Sesibonile izisebenzi zikahulumende lazo zithi zifuna ukutshengisela ababalisi, odokotela bathi holo labo aliseneli ukuthi libaphilise. Siyabona le nhlanganiso yeZCTU layo. Libona ilizwe liqondanga?
Ilizwe leli silibona ngokubona kwami lapho eliya khona sibona ngathi ilizwe leli liye esikhathini esibi. Ungakhangela silamazwe amanye asekuyangena kwizinto ezisabekayo ngokuthi siyabe silabathungameli kumbe silohulumente ongalaleliyo. Isikhathi safika lapho abantu abazathi bona hatshi bo sokwanele. Ugcine lana lamaphoyisa nala masotsha ayewahlukuluza abantu. Agcine ngasenelisa ukuthi umolo wawubambe. Aloba silohulumende ohlanibileyo, uhulumende lo ngawo uyalalela abantu abakutshoyo, ancedisa abantu kuloko abafuna ubala kwenzakale, abone abantu bayathola imisebenzi, abone le ntonga yempahla iyabambeka, abone abantu banezikolo bayahamba isizwe ziyeneliseka. Hathi nje kube ukuthi kube semahlangene lokuthi kubonayo kathi into engasiphala everyday uhulumende akho ngathi kakho uzithulele. Kule ngozi yokuthi umuntu engafika esigabeni sokuthi kathi sasenelisa ukuba naphile uyagcina ezitelekani nongayithi kuva yikuphi. Kungagcina sokulohlupho phakathi kwelizwe.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Kunjalo nje uhulumende usesole umbiko wethu lwezinhlanganiso ezimele amazwe omhlaba ezithi zikhathazwe ukunganaki ilungelo likaZulu okwenziwe nguhulumende. Amazwe angentshonalanga athiyeneyo agoqela akumanyano we-European Union, iMelika, leBhilitane izolo ethule umbiko ochothoza uhulumende weZANU-PF ngokutshaya lokuhlukuluza abantu abazame ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela oluqoqwe iMDC eHarare ngeviki edluleyo la kobulawayo kuyona le iviki. Amazwe la athi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo oluntu njalo avumele abantu nxa belesifiso sokutshengisela ezitaladeni ngokuthula ngoba isekelo sombuso welizwe sikuvumela lokho. Kodwa umbiko wethulwe ngunobhala wezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi amazwe la kumele ahloniphe ilizwe leZimbabwe ngoba konke elikwenzileyo bekusemthethweni. Okwamanje ke sikhangele esiphuthumayo sivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lithi inhlanganiso yamatitshala emaphandleni eAtuz ayise kutshengisela phandle kwamahhofisi kamphathi mtambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kulandela ukubhaxabulwa kwabasekeli be-MDC ababetshengisela. Lokhu kutshengisela bekumele kuqale izolo. Iphephandaba le-Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana lamuhla lekhomishini yebandla lakhe eyakhethwa ukucubungula inkokheli yebandla eyetheswa amacala enkohlakalo. Okwamanje-ke asilaleleni amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Siyabonga Studio 7 ngethuba elisipha lona. Mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Mina umbono wami ngilawo ukuthi abantu baseZimbabwe asimeni sikwazi ukuqina, sikwazi ukulelwa amalungelo ethu ngoba akukho okuza kodwa. So lesi sikhathi sesifike kuso sofanele sinyathele ngamandla ngathi sokuseduze lapho kuyiwa khona. Kukhona okuhle okungenzeka ngoba kuyathengisa ukuthi uhulumeni kaMnangagwa unako kuyethuka lesi simo esikhona ngoba kubonakala ngokuvala ama-demonstration abantu akafuni ukuthi abantu bahlangane. Konke lokho yisayini etshengisa ukuthi kukhona ukwesaba okukhona kulo hulumeni okutshengisa ukuthi khona into enhle eyenziwa ngabantu ngoba lalokhu okuhlala kubotshwa abantu nje abantukazana nje kuthiwa bathe bafuna ukujike ukuphendukela uhulumeni kutshengisa ukuthi bayesaba kumbe angazi ukuthi imizamo yokuthi beyenzeni ngoba wabopha nje umuntu nje ongesabisi ngalutho kodwa bethi lo muntu kuthiwa befuna ukuqethula uhulumeni kaMnangagwa.
Salibonani emsakazweni lenjani namhlanje? Hhayi, mina ngiyaphila. Yazi, mina into eyenzisa ubuhlungu nje into indlela okukhulunywa nguChuma uNick Mangwana nalo omunye ethiwambani lo omunye analyst yezanu lo. Yazi indlela abantu laba abakhuluma ngayo, so yazi kwesi sikhathi uyazi ube nokuthi abantu laba umuntu okhuluma ecabanga kube ubhalele into ayikhulumayo le. Ngoba nje ungabona ukuthi athesi umuntu angakhuluma nje ukuthi kuthiwa bekunemota ebiphosa amarekeni eHarare yikho i-strike simisiwe. Ubona nje amapholisa mabezayekela imota yalokhu hambe iphosa amarekeni bengabophelwa abantu. Khathesi kuyatshaywa abantu, batshaywa abantu bonke abatshayiweyo. Akula muntu owazi wobuthiweyo. UChumo uthi umuntu okamparami labatshaywe ngabantu abe-G40 batshaywa ngabantu. Yazi abantu abafundi ngithi politics lezi ifuze uyidlale ube umuntu okhuluma iqiniso. Khathesi ungabona ophelekezela mpufu khathesi ebaleka uye ngu-deputy vice president angazi ukuliphi ihlathi namhlanje sikhuluma kanje beyinduna ezithembile yabona bazobaleka amadoda abegijimelayo ngomnye umnyaka lo ulithiwa babe lokhu bazohlala ibusa kuthiwa kuze idonki imele emnyanga. UNkulunkulu ubhekile bangithi weChuma weMangwane labanye benu labotho garephi la bonke abakhuluma kuwe ezizibuhlungu bonke lapho.
Yebo, yibo basakaza abahle igama nguPaul Ndodana Ndlovu mfana wale kugodlwa efulaphoza ngamahlaba ayithwale umavula kuvaliwe kodwa ngokuhlala phela basakaza uPaul uhlala eGoli ngendaba zomsebenzi ngoba nje balalani liyazi ukuthi eZimbabwe into ziyabheda. Mina kusentizweni yami ukuthi ngibone la madanga adluliwe basakaza wonzisa ubuhlungu obukhulu kakhulu. Angikwazi ukuthi ngingakulinganisa nani ngani ngoba hambe ma abantu bezavunyelwa bengaphiwa noma nje ithuba elincane lokuthi basho izikhalazo zabo bahle banqatshelwe kugcwala amapholisa amasoti ezitaradeni ukuthi bangathi vu ngalokhu okubahluphayo. Into enzisa ubuhlungu basakaza lokho sokubonisa ukuthi yazi uMnangagwa is not a president, is a bulldozer. Uyabulldoza eZimbabwe. Angazi ukuthi ngambiza ngani. I don't know how to call him. Omunye umuntu njengamazi ukuthi ngambiza sithi yini. Angazi ukuthi iZimbabwe sinabiza sithi inani ino-president or inendlovu kayiphiswa or lo mkhuquluzi. Angisakwazi ukuthi singabiza sithi ngoba isono njengesibonele laphana kubuhlungu kakhulu basakwazi wami. Ithi ningakhetha isikhathi ngiyabonga kuthi ngithi qimshelelele.
Salibonani basakazi be-Studio 7 nabalaleli be-Studio 7. Igama ngingu-Rabson Mwale ngilapha e-Randfontein e-Johannesburg. Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngento ekhulunywa ngubaba uChuma lapho ku-radio. mayethi kona kulabantu abangcolisa igama leZANU-PF. Alikho ilizwe vele lingabuswa ngabantu abahamba bethumba abanye abantu bebadukula or bebachaya bebaphosela ema-police station. Amaphoyisa akhona wayengababuzi laba bantu ukuthi kona kwenzakalani ukuthi beze bezochaya abantu bebalethe e-police station. E-police station bethi kakulacala, kutho ukuthi vele into ehlangane nabo phela abantu bezana. Kodwa lokho akukho kuhle ukuthi kona abantu bethi bazi matshela ukuthi kona isimo somnotho asikho right, bethunjwe bechaywe. Into ebuhlungu kakhulu le nto yenzeka eZimbabwe.
Salibona Studio 7 uMagalela lo okhulumayo. Bakithi nginesithuli ngokwenzakalayo kulona leli lizwe. Kanti ukutshaywa kwabantu lokubulawa kwabantu lokhu lokuthathwa abantu emakhaya besuka lapha abangakwaziyo khona besiyatshiywa khonale. Kuthiwa kuzaze kuphethe ngani, kwenzenjani, vele konakeleni. Abantu bayalishwa yini ukuthi bakhuluma abakusolayo kuhulumende wabo. Angithi ukhona uzwa ngcono nxa abantu esenza njalo ngoba uya bona ukuthi abantu banenga abadubekayo. Siyahlupheka kuleli lizwe, asila gesi, asilani, vele kakukho khona ngisho okuwodwa esilwakho. Kodwa khangela nini sihluke senzakalayo ukuthi kwenzakalani, siphile njani kulona leli lizwe, siye ngapi thina, sisuke siye ngapi. Lilizwe lethu leli latsizelwe khonapha, sifuna ukuhlala khonapha njengabo bona laba abakholisayo ukuhlala kuleli lizwe.
Lawo ke bekungamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu lisitshela ke okusenhliziyweni zenu ku WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ucwaningo olusandayo ethulwa luveza ukuba owake waba ngumsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Joe Biden nguye olokhu ekhokhela abantu abangamachumi amabili abafuna ukuncintisana lomongameli Donald Trump kukhetho oluzenziwa ngomnyaka ozayo. UBiden uke wehla kancane kuluhlu lwabancintisayo kodwa ukhanya sekhwelile njalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo, isakhamu isizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT.
Kungenzeka ngoba ama-chances akhe ukuthi kube nguye ozoncintisana lo-Trump makhulu kakhulu. I think uJoe Biden uvele ule advantage ukudlula abanye ngoba ngumuntu owasebenza lo Obama inyaka eshiyangalombili uObama engupresident. And uObama ngupresident obethandwa ngabantu kakhulu ngoba even esuka ama-ratings akhe belokhe phezulu kakhulu. So I think ama-supporters kaObama amaningi yiwo asupporta uBiden. And so i-chance yakhe unless mayengaphazama kuma-debates. But so far ama-debates asebelawo ukhanya ungathi lokhe leader.
Siyabona ukubana unkosikazi Kamala Harris obethembisa ungani azisahambi kakuhle. Ubona ungani kuyini okungakwenza ungani kasathole usekelo kade luthole ekuqaliseni?
I think ekuqaliseni naphana basically usekelo alutholayo kwakuwe ukuthi wa-challenger uBiden directly one on one ngezinto I think uBiden ake azikhuluma before. And ngibona ungathi uBiden uphumele egcekeni kakhulu ekuthini aqondise imibono yabantu mayelana lalezo zinto ebezibhekane kakhulu le ndaba ze-segregation, ukuthi ube ngathi yena ube ngumuntu ongathi akekho esayidini lokuthi ubandlululo lungabi khona kakhulu. Kodwa I think usekwanisile ukuthi a-explaine ngendlela abantu abamzwisisa ngayo. Ngakho bona abantu ade bengathi sebehlehlela kuKamala Harris ungathi sebebuyele futhi kuBiden.
Umnumzana Bernie Sanders yena-ke siyabona ukubana kukhetho olwedlulayo wabambisana kakhulu lo nkosikazi Hillary Clinton, kodwa kathesi ukhanya laye angani azihambi kahle. Ubona njani yena uSanders?
Umnumzana Sanders mina ngibona ngathi inkinga yakhe ngibona into ezimbili ezingabe kuyizona ezingathi ezenza ukuthi kulokhetho lolu angabi inkokheli njengalokhu akwenza ukhetho lwadlulayo encintisana lo Hillary Clinton. I think into yokuqala engiyibonayo ukuthi eminyakeni usechovile nabantu abaningi ngibona ungathi babhekela ebantwini abangathi basase batsha kancane, hayi asebegugile kakhulu njengoSanders. Okwesibili, ngibona ungathi uSanders imibono yakhe eminingi ngomkhonomi nezinye izinto isuka ibe sesandleni senxele kakhulu. Ngalokho ngisho ukuthi usuka kubonakale ezwakala esiba engathi ngumuntu o-more socialist okungathi communist, okuyinto ama-Americans amaningi angazwisisani layo, ngoba i-America siyazi ngokubana yi-capitalist nation.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika njalo engumgcinisihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika.
Yamazi loche ku atide bathandu kutu lebino yamazi loche udimpo bathandu kutu epope yamazi loche unomza
tulofa mutambu makumanda
tulofa mutambu makuma
tulofa mutambu makumanda
tulofa mutambu
Lo tambo ingoma isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singake hlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa elungiselela ukuya kwele Russia laseChina. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngesikhathi sinye kusasa.